Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 30 kuMabasa 2023 ngoKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje, amalunga ebandla le-MTC lawe Citizens Coalition for Change achayana phambi kukamnumzana Douglas Monzora.
Uyazi lokho kwenziwa ilaba abantu ababusilizwe lakithi ilokhana okwakuhlala kukhulunywa ngabadala ukuthi umuntu kafala ngabe yikho ubabalwano isidakwa odangafola hambe ayekudla imali ebhawa esosa inyama abantwana belamba ngekhaya umama ehawula.
Bayakhala abantu kulandela imibiko ethi uhulumende uthekele umongameli Emmerson Mnangagwa indizamtshina. Zalethulela ezemidlalo ezabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulo msakazo. Amalunga ebandla le-MTCT lawe-Citizens Coalition for Change achayene lamhla eChinoyi ebanga ihofisi ebanjwe okwamanje ngumnumzana Douglas Monzora labalandeli bakhe. Amacelo omabili atshele iStudio 7 ukuba kuvuke umsindo omkhulu ngesikhathi uMonzora ekhuluma emhlanganweni awuqhube emahofisini ebandla leli. UMnumzana Lloyd Damba, isikhulumeli sikaMonzora, uthi akufanga muntu kusehlakalo lesi esishiye abanye belamanxeba. Abakubandla lesisisi bathi ihofisi le ngeyabo, hathi ibandla le-MTCT. Bayakhala abantu kulandela imibiko ethi uhulumende usethengele umongameli Emmerson Mnangagwa indizamtshina entsha ebiza izigidi ezingamajumi amahlanu lane zamadola eMelika, $54 million. Abezindaba abezim live babika ukuba indizamtshina le ilesikhatshana yathengwa. UMnumzana Emmerson Mnangagwa kubikwa ukuba uyisebenzise esiya emhlanganweni weTransform Africa ngeviki ephelileyo. Kubikwa ukuba uyisebenzise njalo esiya embukisweni wamabhizimusi weZimbabwe International Trade Fair koBulawayo. UMnumzana Fortune Mlalazi okubandla lesisisi uthi kuyethusa okwenziwa nguMnangagwa.
Uyazi lokho kwenziwa ilaba abantu ababusilizwe lakithi ilokhana okwakuhlala kukhulunywa ngabadala ukuthi umuntu kafala ngabe yikho ubabalwano isidakwa odangafola hambe ayekudla imali ebhawa esosa inyama abantwana belamba ngekhaya umama ehawula. Yikhona ke lokho kwenzakala eZimbabwe. Uhlupho lwethu ukuthi ilizwe lethu lilomnyama omkhulu okubuswa ngabantu abanjalo. Abathatha imali engange 54 million bathenge nje indiza yokuthi ungamla oyedwa ahambe lalapha ahamba khona kulamphumela esiwubonayo, kodwa behamba bekhala ngama-sanctions. Angazi ukuthi ama-sanctions asebenza uma befuna ukuthenga imithi ezibhedlela, ngoba phela abana kuthiwa lezi zizathu abahlala bezinika ukude ngenxa yama-sanctions. Albana bayehluleka phela lo ukuthenga indiza leyo.
Yes, siyakuzwa-ke khonapho. Kodwa ubona ngazani-ke abanye bakhe nxa bekhuluma besithi hayi kulungile khonokho okwenziweyo, kuyabe kusitshoni ba?
Phela ukhumbule ukuthi uhlupho lweZimbabwe ukuthi bakhona abantu abaningi abakholelwa ukuthi uMnangagwa ilizwe angalilungisa, bona bevele bebona ukuthi wehlulekile. Laba balutshwano ngababhekisisa kahle ngabantu abazihawulelayo njengawe lami, abangela mithi ezibhedlela. Akukho zibhedlela abahamba kuzo ezile mithi, kumbe engcono abahamba khona ngabantu abatshelwa nje amanga wama-sanctions. Kuvele kuyatholakala even uJonas Savimbi wayelabasekeli, uMobutu Sese Seko eluta kwele Congo wayelabasekeli, uMnangagwa uyaluta eZimbabwe siyabona igolide abalidlayo amadamu abawadlayo balabasekeli abaphiwa nje izikipa namabaretha lensaro babe sebeqakeza bashaya izandla kodwa bevele besebenzisa imigwaqo egebhekileyo esiyisebenzisayo beswela ngisho iparacetamol esibhedlele empilo kakulaluto eparenyato akula ngisho lo mbheda wokuthi isigulane silaliswe kodwa bakhona abaqakezayo
umnumzana Fortune Mlalazi ngumsekeli webandla le-CCC sixoxela esejohannesburg kwele-south africa kodwa umnumzana Tafatso Mokwadi obona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-ZANU PF uthi abantu bakhuluma abangakwaziyo
Yourself are not even sure whether it is true it was bought or donated or hired or given. No one has the fresh details about that. Presidential spokesperson.
Lani aliwazi ukuba yanikwa umongameli kumbe yathengwa. Isikhulumeli sikamongameli umnumzana George Jaramba nguye ongakhuluma ngokugcweleyo ngodaba lolu. Sijayele ukubona inkokheli yakwamanye amazwe isebenzisa indizamtshina emhlanganweni etshiyeneyo. Akasithi yebo ithengiwe indizamtshina le. Kambe abantu bamelele ukubona umongameli etshova ibhasikile emoyeni na. Sikujayele konke
lokhu. And the movement. Would you expect the president to cycle through the skies to move from Harare to where he's supposed to be, to look for business, to market Zimbabwe, and to invite investment into this country? Do you expect the president to be meant to be cycling, or he should be flying? Let's assume that was bought. But be that as it may, what I'm saying is that no one has corrected details. But that should be the least of what bothers us. I will be much more happy to say that my president is going to fly conveniently to do what the people of Zimbabwe mandated him to do. Doesn't that impress you, if ever that was true? And all this is not a surprise, but what I can assure you is that no matter the attempts to besmirch the
president... Sikezabona abezindaba abe Al Jazeera, bebukisa idokumentari yabo bezama kungcolisa umongameli lemuli yakhe. Sikujayele konke lokho. Akusimangalisi ngitsho kancane. Baningi abakwenzayo besenzela ukugenqula uhulumende. Ngingathaba ukubona umongameli esebenzisa indizamtshina esiyakwenza akuthunywe ngabantu beZimbabwe. Ukukhuluma kubi ngomongameli kuzakwenza ukuba athakazelelwe ngabantu abaningi kwele Zimbabwe.
What we used to call reputable media institutions like Al Jazeera targeted at the president and trying to place him onto things that he is not involved in. We have not only seen that, we have also seen a much more worse before. Attempts to name call the president of the Republic of Zimbabwe as an authoritarian leader and that his system of government is under human rights. We have seen all that.
Umnumzana Tafatso Mokwadi ubona ngokwethulwa kwemibiko kubandla le-ZANU PF. Sixoxela eseHarare. Singangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iqhubekela phambili impi yomvukela kwele Sudan ukulabantu abaningi asebefile. Omunye wabamele inhlanganiso yomhlaba wonke jikelele i-United Nations uthi kukhanya ngani amacele alwisanayo asefisa ukukhumisana umlota. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Umongameli Volodymyr Zelensky uthi wayezazivikela ngesikhathi ibutho le-Russia izama ukuhluthuna isigodlo sakole-Ukraine. Abezindaba abe-Reuters babika ukuba uZelensky uthi uyakwazi ukusebenzisa umbhobho ngakho-ke wayezimisele ukuzivikela. Soko isikhathi sezamasiko.
Senhana masiko
wenziwe
mandla elo baba mkhulu.
Kusigaba samasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sikhona ngale ke kwele South Africa lapho sipoka khona. Nenye insizwa lapho insizwa leyi ikubutho. Ye ake sizwe ukuthi silobani.
Ukhulumayo ngumlungisi madabudabu Tshabalala umsiza wezintombi zakwaTshabalala uMakita Bedene uGitazi kwedlulayo. Umsulu weziphofu zibone wesiqede zimphosi ngamathi ekhaya kusetsholotsho kwesiphepha ngaphansi kwenduna uMathuphuli. Siyajabula ukuba khona kulolu hlelo lakho babudube emthembo sithembayo ukuthi sizokhuluma ngomuntu ozobukhosi bakithi especially ngapha emabuthweni. Amabutho babu udube ngumgogodla wobukhosi. ubukhosi ngabavikela ubukhosi besizwe sakithi isizwe senkosi uMzilikazi kaMashobane njengoba singaphansi kwenkosi ekhona manje ebusayo inkosi uBulelani kaNobhengula bathi ngudobha dobha njengomlomo owenkuku odobha umthwakazi babelane ngayo
akusitsheleke Jabalala ukuthi njengebutho lezani vele
esikwenzayo kukhawela kithi elikhulu yokuzama ukuvuselela amasiko akithi yokufundisa abantu ukuthi sibabisele emuva bazi imvelaphi yabo ngoba ma ungayazi imvelaphi yenu awukwazi lapho oya khona uma ungazi ukuthi wena ubuyaphi so siyazama ngendlela zonke ukuthi sivuselele konke lokho okwakithi osokwabulawayo sivuselela amatshitshi sivuselela ubunsizwa amabutho sivuselela amakhehla sivuselela amachiba ezindlu zobukhosi sivuselele konke lamabutho ukuthi sasilabo butho afana labo umsuka mini afana labo mbizo afana labo sifisa ukuthi izinduna zonke zakithi especially ezisemhlubuleni wakithi komntwakazi zivuselele amachiba amabutho nalawo ukuthi ayekhokhela ngoboyiso omkhulu
manje lina nxa sikhangela lilolo ngwambani banolutshengisa ukuthi yenzani lokhu lalokhu kwathi nithini khona
lokhu akuhluphi wena Mthembu Sithembayo ngoba zikhona ingwethi kwezamasiko esisebenzisana nazo especially ezikhona khonapha ekhaya kithi abanye njengoba sisezizweni kanje so kuhlangana lezizwe ezifana lezizwe zamaZulu izizwe zamaSwati izizwe zonke zamaXhosa zona lezi izizwe zamaNguni ezilenhlanhla zokuthi zona zisayenza lento thina sizama ukuyivuselela kithi so basincedisa kakhulu kulokho nathi sithathela ezintweni zinalezi esizibonayo ngamavidiyo uma sibheka ukuthi ubukhosi bethu buhamba njani zonke lezo zinto qhawela kithi
ye siyakuza kakhulu sungaqhubeka ngezangelo ube subhutsha ube sugqiba khona
abantu bakithi abasondele entweni yakithi yobukhosi le hhayi ovayelisayo njengoba bengithilo nje lichagwe lakuthabalala umsengo omkhulu siyabonga kakhulu usinikeza leli thuba ukuthi sike sikhulume ngobukhosi bakithi qhawela kithi elikhulu
siyabonga kakhulu-ke lamhlanje-ke besilo mnumzana Mlungisi Jabalala odakwe khona ngale-ke ejolotsho hhayi-ke olamhlanje simalapha kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu suku zonke sibonge kakhulu mshengo ungathini lwakusasa baba
siyabonga kubonga thina Dube sibonge wena ngomsebenzi omkhulu owenzayo wesizwe inkosi busizwe
okwamanje sike sizwe ezokholo lwesikristu
ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngwentungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi useNispanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje uSihlwa ngiyabonga ukuba phakathi kohlelo
usiphatheleni lamhlanje
siyakwazi ukuba kusasa kuzabe kulilanga labasebenzi umhlaba wonke jikelele ngakho namhlanje ngizafuna ukuba sike sizibuze umbuzo wokuthi kambe vele khona ukusebenza kwavela ngapi ngizafuna ke sibale lapha kuGenesis chapter 2 iverse nga 15 ithi yona inkosi uNkulunkulu yasimthatha umuntu yambeka esivandeni se-Eden ukuze asilime asilondoloze lokhu ngathi kuqakathekile ngumutsho oqakathekile kakhulu ngoba lapha nxa sikhuluma ngokusebenza yikho lapha esiqalisa khona ukuzwa ibala kumbe into etshengisa ukuthi umuntu wayezasebenza kumbe umuntu wayeseqalisa ukusebenza kutho ukuthi ukusebenza kwakuyindlela u-Adamu ayekhonza ngayo njalo uNkulunkulu ngakho nxa wena usemsebenzini okokuqala nanzelela ukuthi kuyinto uNkulunkulu asilaya ukuba siyenze okwenzakalayo ukuthi ngokungena kwesono emhlabeni ukusebenza kwagcina sokuphendula sokusetshenziswa sokusiba yikugqili ukusebenza sokusiba yinto ebangeyobucuku kwabanye abantu inothisa umuntu oyedwa kodwa ukusebenza kwakumele ukuthi kube yindlela ethokozisa wonke umuntu ngakho-ke nxa wena usebenza mfuna okokuqala ubisele umsebenzi wakho kuNkulunkulu ngoba nguye owathi sisebenze. UPaul uthi yena nxa usebenza, sebenza ngenhliziyo langamandla akho wonke ukwenzela uNkulunkulu. Kusebenza zonke ezilaleleyo, futhi sonke asibeni kwasinxa sisebenza senzela ukuba uNkulunkulu igama lakhe lidunyiswe. Isikhathi esiningi ye silabantu ababa besikhangela emsebenzini, silabanikazi bamakhampani, kodwa wena sebenza angani uqatshwe nguNkulunkulu. Ufake inhliziyo yakho yonke. Ngiyakutshela ukuthi ungenza njalo lama promotion ayobuya lapha emsebenzini. Kodwa nxa unobuya emsebenzini ufika uxabane lo muntu wonke, uyafika emsebenzini wenze ngani uyasebenza kodwa wena ungasebenzi. Kuyazakala ukuthi lapha eAfrika abantu bayathanda ukuthi umuntu athiye fake ibhaji engani ukhona aphume ayezenzela izinto zakhe aphenduke sezodopa ibhaji sesiyendlini. Lokhu ayisonto ethokozisa uNkulunkulu. Ungabe ubona ngani wena ugqila lo msebenzelayo kodwa uyazigqila njalo ugqila uNkulunkulu. Okwesithathu engifuna ukuthi kunazelele ukuthi ukusebenza indlela yokudumisa uNkulunkulu. Umsebenzi wakho kumele udumise uNkulunkulu. Lapha siyanazelela ukuthi uAdam umlayo wakho kwakuyukuba kalondolozwe iEden. Kutsho ukuthi kwakumele kube lobuciki, kube kuhle nje. Uyakubona omunye umuntu nxa esebenza uthiye umsebenzi wakhe umuhle, ewulungise ngobuciki, efake inhliziyo yakhe yonke kuyo. Kodwa kulo omunye umuntu othi nxa esebenza into uyithiya nje izintshakantshaka, ithiya nje into yakhona engaqedakali. Kukhanya ukuthi hayi uphongukwenza nje, kasebenzanga ngenhliziyo yakhe. Nxa usebenza, faka inhliziyo yakho, faka ubuciki bakho, faka ingqondo yakho, faka inhlakanipho yakho, ngoba ukhonza uNkulunkulu ngomsebenzi. Kumbe usebenze engadini, kumbe yilaba abasebenza usebenzela abantu ezindlini, kumbe yilaba abasebenza kuhulumende, wena sebenza ngani ulo muntu okukhangeleyo ngaso sonke isikhathi.
Kuyiphethe mfundisi.
Ngifuna ukuthandazela wonke umuntu ongumsebenzi oyisebenzi. Siyathandaza ngegama likaJesu. Baba, busisa bonke abantu abasebenzayo ukuze umsebenzi wabo ulethe inkazimulo lendumiso kuwe. Siyabonga Baba ngemsebenzi ekhona. Busisa abantu abakho nxa bebeka izandla zabo ezintweni zonke abazisebenzayo. Ngegama likaJesu siyathandaza.
Lobe kulohlelo fuselela umoya silomfundisi usenisipanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungami linkomo.
Siyabonga kakhulu untungami linkomo. Ungathini lokusasa sike sizwe ezabatsha. Usigaba sabatsha lamhla sisejolojo sixoxa lo baba khona ngale sike sizokuthi igama lakhe lesibongo ngubani esila ecingweni.
Igama uJustin Sibongo Moyo.
Ye Moyo, kunjani baba?
Ngiyaphila.
Ungabuka ngikhona khonapho?
Ngizela ukuku etsholojo.
Liyenzani kulezi nsuku khonapho?
Ziyavuna inkomo zisicale senzima ziyazi bamabele emasimini.
Alibiyanga?
Bakubiwe sile bezindawo kubiyanga abanye vele bebethele inkomo abakhangeli.
Ye madoda, so ke akusitshele ke benzani khonapho abasakhulayo?
Kunzima mhlobami, ngakutshela si abantu lokhenge ntshayazi ijakwa ngitshela loko kathi ndikuyekulezisiko ezibomvu lokho sekubulela abatwana bavela basela kusasa basela future.
Bapho ngukubhija nje kuphela, akula nto bayicabangayo.
Ngathola belele vele umuntu akhona adaka sengumuntu emlanayo sekufanele imile iproblem.
Manje kulungiswa njani moyo khonoko?
Ngabe vele uzivezeleka sokuzihlupheka lokhu kamasekuyeseni ukuthi okunye sokukhosta inezi ukuhlupheka ukuthi bahlupheka abasebenzi abatwana leke imisebenzi ingekhosoni.
Abakho abazisebenzayo yini ukuthi umuntu uyacabanga ukuthi ayizitina, acabanga ukuthi abe ngubhilida, acabanga ukuthi abe ngukhampenta, into ezinjalo?
Abazama khona kodwa bayakwenzanjanjazi imali njayikho naleyo ukuthi beqalise naleyo nto ngelize liyitsile elize. Akulamphendle
singathi ke impilo yabo moyo iyangaphi ba
sasazi ingeke uzatshintsha yabona mabe uhambe izvota nje ukuthi akuyavota ingeke ungatshintsha ngoba ayi ukuthi sinayo kodwa kungokuba khona kwahulumende nalekhona ngathi lokuthi siniyadezelayo ukuthi ngathi
ye manje udubo lwabantwana lolentshengu lokunye okunjalo liza kuvimba njani kulapho
kanele bezale yona intshengu naleyo. Abazale uhulumende kazale intshengu bekasiyifuni vele sisinqothela abantwana.
So vele singathi sigaba sonke sibulaye nje ngokube.
Yo isigaba sonke noma ungayanga. ngizabe kedrogeni ngakungena khonapha kakukho kukonapha ekuthelite ngokuzosibulalela abatwana kasiyakhwayo.
Nxa singakunika ithuba sithi khuluma lohulumende, ungamtshelani uhulumende?
A, mna ngamtshela sile ukuthi kavale le ntolo kasiyifuni kutwana unakutiyazitengezela sikufuni ngoba sekuyenza abatwana bengabi lesikolo kabafunde abatwana bayasuka lapho uma bephuma ezikoleni baphuza utywana.
Kuvele
sibeantiyaibonaukuthi yonke into nale ayikho rayit esizathi kunzela amatica yiwafundisa abatwana bathi intuyenzeka sikwana.
Ya kulobu zima kakhulu sibili. Singathi ke vala khonapho ke uphosa amazwi wakho okugcina.
Mina ngicela ukuthi ane kuyatshintsha izinto kodwa kungatshintsha izinto kungenye kungabe ngene kangisazi ingele abatwana luzebethole ngoba nesikhulu sisho sakhona siyadura esikoleni. Siyadura sibili asikwanisi singekho. Siyabadala ku-form four, siyabadala ku-form one asisakwazi ukubabhadalela ngoba izikhulu zakhona zidliza imali eningi.
Ye, siyabonga kakhulu ke. Namhlanje ke kusigaba sabatsha besixoxa lo baba khona ngale etsholotsho. Ye, ungadinelwa kusasa moya, sibonge kakhulu baba.
Wezemidlalo iqembu leDynamo linqobe eCape United 2-0 emdlalweni wePremier Soccer League odlalwe namhla eHarare. Emidlalweni efanayo Triangle United 1, Chicken Inn 1, Highlanders FC 1, Wange 0, Cranbourne Bullets 1, Shenshang 2. Kusenjalo wayeyimvimbi yeqembu leHighlanders uSimon Sibanda uthi abadlala kudala babanengi abasazihluphi ngokuya enkundleni ngoba batholiswe amagabha avuzayo yilabo babizwa kuthiwa isikwamula abama emagedini. UJoseph Njanji usipha lolu daba.
Usibanda uthi indlela okuphathwa ngayo abadlali bakudala emagedini simqede uthando lokuyabukela iqembu lakhe yalidlalelayo le-Highlanders.
Yikho mna kuzwisa ubuhlungu ukuthi ngingafika egedini uze umuntu embuza ngehighlander athole ngubani funa ungena ebhoreni. So lokana kuyinto ocina kwesanitize ingani ibhora ngicina ngani senze ubuhlungu uhamba kini ngoba ngifisa ukuthi ngifike egedini ngibuze umba. Kuze mina ngifike engini uba lona umbuzayo umuntu lwana ngimazi umuntu anangakhangela nalona umuntu ombuzayo umuntu wayeselusa inkomo mna ndlala ibhola esemakhaya. So mina sembuzwa ngeklabhu engamphathi kwemvizo kwayo awufuza kube njalo iyanenda I think ufuze i-correcte into nale yama-senior players ngoba ngingakhayela ama-senior players amaningi ngiyasuffering because iklabhu la and ama-officers eyalenda afuze asikhangile njengama-former players eyayilenda. Singadinga ukuthi iplayer evela ku-Dynamo kumbe evela ku-Chicken Inn ibe preference kuyalenda kuthiwa mna ingena ebholeni. Mina futhi ibe preference kuyalenda sentshela abayalenda ukuthi aloodlaleli wayedlalela iChicken Inn.
USibanda uqhubekele phambili esithi iqembu lakhe yalidlalelayo le-Highlanders kuningi elingakutholwa ngokusebenzisana nabadlalayo kudala kuqembu lebhoso.
Sesikhohlwe ukuthi kuthiwa lilalanda imali alilandanga ukuze ukhothe iclub futhi sibe kwathi kusaze ngayale njengasela mali. Ifuma player eyinye sikwazi ukukhuluma kuma-meeting ethu esiwayenzayo madoda iklub ayila mali. Sicela ama-former players angu-2-3 bayikhotshe i-team lokhana yalenda ufuze kusebenzise ngokani kunanzelelwe kwenza ukuthi singayithola imali ayikwanisi ukuhambisa ama-former players kuma-courses ukwenza ukuthi kusasa usisale sinama-coach awayalenda singagcini sesidinga ama-players wokuthi kuthiwa wadlalela ichapong kwezokhotshi iyalenda. Iyalenda think le Dynamo is the Capes ama-big clubs lana angafuzanga ukuthi adinga ama-coaches.
Uqhubekele phambili uSibanda wathi umkhuba wokuthatha abadlali abadabuka kwamanye amadolobho yikho sokusenza baye balutshwane abantu abangena enkundleni bezobukela ikanti abadlali bagcwele ngitsho lasemakhaya bakhona.
Ama-players wona la makhaya abalingaboni yikho kulama-good players especially ama-strikers asizameni ukuthi ama-players wona la bakubalenda abaledinga ama-players emakhaya dingana ama-former players and qhatha ama-former players even 7-10 abayi-3 bahambe lupane kule nge-weekend abayi-3 bahambe etholotho abayi-3 bahambe ekhezi bayekhangela abathimi emakhaya ngedlala ukuze sithole ama-player ngoba vele singeke sifile ngokuthenga ama-players. Ama-players ukuze uwakhulume wena akunto kuthiwa wena uthi uyathenga ama-players usukela futhi uyathola i-player kwezimba. Do you think ukuthi imzilikazi lapha letholotho lenkulumane lengijuve singaswele i-player i-1 ningadlali yaleo?
Asinelisanga ukuthi sithole icele le-Highlanders phezu kwalolu daba. USimon Sibanda udlalele amaqembu abalisayela abasakhulayo leZimbabwe Saints elabasakhulayo le-Highlanders kanye lamaqembu amela ilizwe abalisayela abafana baleminyaka engaphansi kwelishumi lesikhombisa elamajaha leminyaka engaphansi kwamashumi amabili kanye lelamajaha leminyaka engaphansi kweminyaka engamashumi amabili lantathu. Kuqembu le-Highlanders udlalele labadlali ababalisa uGift Lunga Junior, uSiza Khoza, uDesi Kapenya, uThulani Ncube kanye labanye. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyawankhulu-ke Njanji, sike sizwe ezomculo.
Ibe isebasanya
akusitele namhlanje ke sikhanyazana silomuntu oqhakathekileyo yilapha sidala ukutshayeza umculo lokunye okutshiyeneyo ake size ukuthi silobani lapha ecingweni siyakubona mama ngiyaphila kunjani
ikhuluma nomhlambi yakwanqobe uthibele kodwa emsebenzini
umsebenzi into okhuluma umsebenzi okhuluma ngawo yuphi lo manyana
umsebenzi okucula nokuekutambana
u-ekta lobani akutshela abantu manyana
na-ekta lomanje lesikhobo khona indoda yesitolo
akusitshele kancane ngakhonokhu laqasa nini njalo liya ngaphi ngakhonokhu lo madlela
indoda yesihloba leyo kukhanga wambona ngo-2017 yandeka kuthiwa uvisa kuvieyayiyiela kudizala khona ngasebenza from 2017 umdithi vocalist yakhe bele kumvithibele ngasezitiyoyikhamoto othola wangithoba wangihlanyane kwi-16 lapamasikisi la abathoba
ye selijobe kakhulu seze litshaya lenye ingoma inye emnandi kakhulu ukwamkwama akutshele ngayo ingoma le
ingoma leyi angigaga ukuthi antawona ukuthi mina ngabhuthela indoda lenigantiyithiwe ngomkami yena sanazosala imali akathi akulaleke kekhona kubazikaidoda kunye kodwa santu yabona usilibonyanga ukhona ke ayingxali yabonyanya bakithi bay hayi bhongkutsho nje ahiye
ngihambe wena filimoni uzofukudulana nogogo wakho lizontshela into enjalo hehe ngizona ukunitshela istori mina ngiyaluhlalela nabantu abami gogo vela ngimfuni ufilimoni ngirayithi nabantwana bami
aiya yakeke lapha kefana ma ungazwani ngemkhubo olapha ekhaya kutsho mina ulisibeke uyeke khona-ke kunyegakenye bay uyangisitinti ibangu ngaphinjani khona lese ungekhona
hayi hayi gogo ngiyakuzwa gogo kundaba gogo kuthi la ungayikhasithelanga kuhle ngendlela hayi unjalo ke kulungile gogo ngiyakuzwa gogo ngizwile gogo
ngakungeniki yabona kuhalela umanyati ngoba nayo indoda elivila engakwazi ukuzisebenzela umanyati ngumntu onjani okhuthele okwazi uvisa umuzi usejoba ngumanatesile umuzi ngasela angawuvisa yabo asifanele ukuthi amenze kwabhudoni kodwa angasele enze kwabhudoni angamenze kwabanika amanyati somntu kumbizangela endaweni enjani erong
so singathi kuzima ke ukuthola ibhofideni la
hayi bhofideni ezidira phani ntoziyayo ubhofideni
kunzima uyamomisela sili umfana kajora
ngayangena emsini womomutsha kahle ngaqonde straight ebedroom yam bangithi ngiyavula kukhiwe ngadlathi ufezi yongeno yini ngathi gogogo wavula kwatebona kuyim wavala kancane wavela ngobuso obuncane
Filimon ufunani la
akizake ufunani njani angithi ugogo uthiwe
ngoko ke the wena uzongena lapha sothatha amatshansi ubuya lapho udakiwa nithi ubudlile Filimon usuitha ngithi
awungeni
kwayam ibhedroom
mdakwethungenangenangena
masinyangena
ngityesa ngingene phakathi lafana
aw he madoda
hayi abafana laba nabo ityatata sapho ityatata nganga nabo sebebhoto makanjaro yawo
yes yabo kakhulu ke madlela sikhubukhubu lomanyati singagqiba uhlelo lwanamhlanje ukuthi sikhangele njebe silazo amalunga ebandla le-MTCT lawe-CCC ajayana phambi kukamnumzana Douglas Muzora bayakhala abantu kulandela imbiko ethi uhulumende usethengele umongameli Emmerson Mnangagwa izinzamtshina siqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalisa umthembu Sithemba uGidi Dube lilale
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri Zimbabwe.